izikolo zikhangelelwe ukuvula mhla ka 4 ngenyanga ezayo kaZibandlela kodwa abafundi abaqala ugwalo lwakuqala luka ICDA abakabhaliswa ezikolo Unkosikazi Sithokozile Nyathi wasemzini wenkulumane ongumzali olomntwana wazaqala izifundo ngomnyaka ozayo uthi indlela okudingwa ngayo indawo ayiqedakali
kulobunzima esihlangana labo kathi sesikolo izinto zitshintshile indlela okwakusenziwa ngayo phambilini kathi sikohluke kakhulu ngoba le ndlela okudingwa ngayo izindawo akuzwakali so sigcina singasakwazi ukuthi okuyikho yikuphi ngoba kuyasiphambanisa kakhulu izinto ezabe zifuneka ikakhulu laba abaqala i-ECD lapho grade 1 ziningi kakhulu okuthi asingeke sikwanise ukuthi sizihlanganise nge-last minute
lokhu kusekelwe ngomunye njalo umzali wakobulawayo umnumzana Thamsanqa Dube othi kuzaba lokuphithizela ngenyanga ezayo
uhlupho esesihlangana lalo yokuthi lapha bathi sibhalise ngomnyaka ozayo ukuqala mhla ka 4 izikolo zivulwa okuyinto eluhlupho kakhulu ngoba awukwazi ukuthi umntwana kuyabe eyitholile indawo mbe yabengayitholanga okungangokuthi kuyabe sokufanele siqalise ukulungiselela siqalise ukugijima siyadinga ama-uniform sidinga le mali zokubhadala khonapho mhla ka 4 ngoba izikolo ziyabe sezivele sezivuliwe kodwa ke laba bonaba abantwana ababe beyikho besadinga indawo abangu-grade 1 kuba nzima ngoba ungahamba mhla ka 4 khonapho uze kuthiwa umntwana akala ndawo kumbe mhlawumbe usuthenge ama-uniform so kuyafanele uthenge amatsha kumbe untshintshise
umnumzana Themba kuye moyo omgcini sihlalo welupane kunhlanganiso yababalisi e-amalgamated rural teachers union uthi abantwana kabavuthwanga ukuba baqhubekele phambili besiya kwesinye isibanga
uhulumende kubeke emgceke wathi izikolo abantwana bazavula ngo-January umntwana kumele aye phambili esikutshoyo umntwana ade ku-ECDA yabe sengu-ECDB ade ku-ECDB esengu-grade 1 ngowami umbono lenkulumo esasilayo thina ukuthi uhulumende kangajahi ukuvula izikolo abantwana bavele babengavuthwanga umntwana ukuthi kuthiwe sesiya ku-grade 1 esuka ku-ECDB kule silabhasi okumele ayikhaya izikolo zona zikhangele zabona ukuthi abantwana kabavuthwanga kanti baba bevele besiya ngaphi bengavuthwanga next level abaya kiyo asito A level baye e-university we have poor graduates nxa bengahamba
umnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lezemfundo kuhulumende uthi izikolo zizavulwa njengalokho okuhleliweyo
The Ministry of Primary and Secondary Education is reopening schools next year on the 4th of January. There's been no change to our 2021 calendar. Examination classes will conclude in January and February. All learners are to proceed to the next level except for those who are going to into Form 1 and those who are going into Form 5.
Ugatsha lwezemfundo eziphansi laphezulu luzavula izikolo ngomnyaka ozayo mhla ka 14 Zibandlela. Njalo akulalutho oluguqukileyo nxa sikhangele lesukuhlelileyo okonyaka ozayo. Abafundi ababhala imihloliso bazaqhubeka bebhala ngoZibandlela langoNhlolanja. Abanye abafundi baqhubekela phambili besiya esibangeni esilandelayo ngaphandle kwabayaqala uForm 1 loForm 5 abazamelela impumela yemihloliso yabo. Izikolo zonke ziyalandela imithetho yonke ebekiweyo mayelana lokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Njalo sile siqiniseko sokuthi igcikwane leli ngeke.
Umphathi ntambo wogatsha lwezemfundo umnumzana Kane Mathema wenqabe ukuthathwa ilizwi kodwa utshele iStudio 7 ecingweni ukuthi izikolo ziyavula njengalokho okuhleliweyo akulalutho oluzaguquka kungakho kufanele abazali babhalise abafundi lonyaka abaqala ugalo lakuqala le-ECDA njalo Igatsha lwakhe lulesiqiniseko sokuthi bazakwenelisa ukuthi bavikele ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 ezikolo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.